udokotela ohola isigaba lesi esesibhedlela esikhulu seVictoria Falls unkosikazi Fungayi Musinami uveze lokhu embuthanweni wokuthakazelela abantwana esikolo seNdlovu Secondary eveza ukuba ukufuba kwabantwana lokuzaca kwabantu nje kubangelwa ukuswela ukudla okwakhayo. Udokotela Musinami uthi selaphe ihlekana labantu kubalela omama abazithweleyo abantwana ogogo kanye labanye abehluleka ukuziphandela umkhuhlane wekwashiyokha lonyaka.
Our challenge in the country amongst our people is that
uhlupho esilalo elizweni yikuba abantu abadli okwakha imizimba. Umuntu engadla ilambazi ekuseni isitshwala emini lantambama kodwa lokhu akwenelanga. Abantu bayasilela ekudleni okule iron, ama vitamins lama minerals, lokhu kwandile kakhulu esigabeni sethu.
Umusinami ukhuthaze izakhamizi ukuba kufuze zidle kahlanu ngelanga, ethi uyazi ukuba inengi liyazibuza ukuba utshone ngalokhu.
It's a common misconception that healthy food is expensive.
Abantu sebeyama kakhulu ekudleni okuthengwayo. Thina sithi dlanini okuseduze lani okufana lezithelo zeganga kanye lezilimo. Asikhuthazi ukudla okufakwa ichukela.
Unkosikazi Diana Maseko uthi kubalula ukwenqabela indlala lenxa bethe bazuza emasimini kumbe belabantwana bokubakhusela.
Siyagula kodwa sihamba sinjalo ngokuhlukuluzeka kwesimo esenzakalayo.
Omunye njalo okhalayo ngumnumzana Jonathan Dube othi ilizwe selilobuyanga.
Asazi uhulumende wethu ukuthi yena uzakwenza mani.
Unkosikazi Margaret Nyoni owesiqintini se-BH23 uthi phezu kwendlala izikotsho zomeqha akula manzi.
Uhulumende ngowethu laye kumele asizwele sibe lokunye esingakwenza lathi kumbe imisebenzi njengamanzi njenge-23 azihlupha. Amanzi siyawalindela ukulima izingadi zifuyo kazila manzi siphila nzima.
Ngokutsho kukahulumende isikhudumezi ebesikhona ngesikhathi sokulima sithiye inani labantu abafika izigidi eziyisishiyagalolunye 9 million besenkingeni yendlala ikakhulu abantwana abagulayo abesifazane kanye labakhubazekileyo. Ngalokhu umongameli Emerson Mnangagwa sewethula ukukhala ngokusizwa ngamanye amazwe ukuze yahlenge izimuli kodwa impendulo yalesi sikhalo isaxeka. Ngolwesine unkosikazi Pamela Marie Tremont oyisiqhatshwa esibona ngezobudlelwano lokuhambelana phakathi kweMelika leZimbabwe wethule ukuba uhulumende weMelika ulungiselela ukusungula uhlelo lokuphathisa abasendlaleni kuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseNdlovu nginguNokuthi Abadlamini.